abantu abaningi abasebenza eSouth Africa bebehambile eZimbabwe ngalo December loba isimo somnotho sinzima eZimbabwe kodwa abantu abaningi abasebenza lapha bahambile ngesizathu sokuthi abaningi bakhona balezincwadi zokusebenza lapha eSouth Africa likho kwenza ukuthi kube lula ukuthi bahambe okusemthethweni besiya ekhaya. Sikhethe siya ekhaya bekunabantu abaningi ebhoda kodwa sinanzeleleyo ukuthi bekungani kulula ukudlula bekunganzima kade kusadle eSouth Africa abantu beproseswa kuhle bedlula bengene elizweni besiya eZimbabwe. Kusasa amakhampani amaningi ayaqala umsebenzi yikho abantu abaningi sebebuya ukuthi bezoqala umsebenzi. Abantu abalencwadi lezo singama-special permit bafika ku-200,000. Bese kusiba labanye abasebenzisa ezinye incwadi ezikolunye uhlobo labanye asebevele bele mvume ukuthi babe ngama-citizens alapha eSouth Africa balama-permanent residents. Izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza lapha eSouth Africa ziyakuthanda kakhulu eZimbabwe yikho zihamba ziyabona izihlobo zihamba zisiyakudla ikhisimusi. Ngabe kuthiwa ilizwe lethu lilungile umnotho ngabe usezingeni elifanana leSouth Africa ngabe vele abantu abaningi bazisebenzele eZimbabwe.
Kungabe kulicele leZimbabwe kumbe leSouth Africa elihlezi liphathana?
Esikunanzelelayo laphana emngceleni esayidini leZimbabwe zabascani passport. Nxa umuntu efika bahle bathatha ipassport bafake istempu okwenza ukuthi ngeminithi angaskana mhlawumbe ama-passport amahlanu. Kodwa ngapha eSouth Africa nxa ufika khona kumele ipassport yakho bayiskane yona ngwayo bafuna ipassport esemthethweni bese beskana ipermit. Nxa ule permit kuyathatha ama-minutes athize bese usithi kulalabo abangena bevele bengelama-permit kodwa belama-passport bese becela ukuthi baphiwe amalanga. Yona leyana i-process nje iyathatha isikhathinyana. So ke sinanzelela ukuthi imizila iba khona kakhulu ngapha esecele leSouth Africa eborder ngokuskana kwama-passport. Kodwa ngale Zimbabwe uyangena kuphela bayigcoba i-passport uzidlulele. EZimbabwe kuba le queue kuphela labo abatshayela izimoto nxa besenza lokhuyana incwadi yemoto okuthiwa i-TIP yikho kuthola khona kule queue.
Njengomuntu obesekhaya ngekhefu lekhisimusi ubona ingani umnotho welizwe unjani njalo kuyathembisa yini ukuthi kungalo?
Umnotho wethu ufile abantu bathole nzima abantu bayahlupheka into okuthiwa yisinkwa abasidlileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona bafika bathenga isinkwa ngoba isinkwa uyazithenga nge-$18 umuntu ohola i-$500 kumbe umuntu ohlala emakhaya oli osuka esiyadinga ipentsheni yakhe angeke anelise ukuthenga isinkwa. Kanti-ke futhi ilanga liyashisa ekhaya yebo ye noma izulu selike lana kodwa-ke ilanga like latshisa ikakhulu sondela ikhisimusi langemva kwekhisimusi amabele abesengani eminxa wakhanibo songani i-onyeni esesinja. Nxa-ke izulu ingazange lina abantu bavuna sibona kuzaba nzima kakhulu sesokuthandazela ukuthi izulu line abantu banelise ukuthi bathole emasimini.